Soko izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 Zibandlela 2021 ngikhathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese uyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo.
Inani lasebetholakale bele COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane iyodwa 1365. Abatholakale belegciwane leli izolo kuphela eZimbabwe. Abafundi ababhala imihloliso ye-O-level ne-A-level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kugciniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele labo abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumisa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza umhloliso yakhe.
Abomsebenzi wokujabulisa uZulu wabathathu abagqugqa umcimbi waseMbare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lisezizwa kulo msakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izulu kuphela. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabeya edolobheni leHarare abangamakhulu phose athobaminembili 777. Kuthi idolobho labobulawayo lilabantu bangaphezu kwekhulu 110 sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili 17,194 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli elizweni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani leli liphezulu okwamagama njalo ngelokuqala ukutholakala elizweni selokhe lumkhuhlane waqhamuka ngenyanga kambimbitho nyakenye. Ukukhuphuka lokhu kucatshangelwa ukuthi kubangelwa ekuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 elizweni, ukuvulwa kwemingcele okwenza uZulu osuka emazweni anjenge-South Africa angene kweleZimbabwe ngobuningi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umbiko owethulwe ngodokotela beZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iZDHR, basole amanani lawa bethi awavezi iqiniso ngesimo esikhona elizweni mayelana labantu abagula umkhuhlane we-COVID. Bathi njalo, ugatsha lwezempilakahle kumele luhlolisise ukuthi eleZimbabwe lingabe selihlaselwe luhlobo lwe-COVID olutsha oluvela kwele-South Africa ngoba abantu abaningi bengene elizweni ngekhefu bevela khona. Unkosikazi Duduzile Nyathi ongumongi uthi ukumemetheka lokhu kubangelwa ukungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane.
Ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese uyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo basebenze bengavikelekanga babe sengozini yokuthi kube yibo futhi abathwala umkhuhlane wewusa emzini yabo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa umnumzana Michael Ndiweni uthi umumo ngalomkhuhlane ususethusa.
Imbangela yokuthi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID liqhanse ukuthi kulabantu abangalandaba lokugqoka vele amamaski bebona ukuthi ethawuni ezihambela bexoxa bengena ezitolo umuntu vele imaski ngasesilevini ezixoxela vele ekhohliwe awuzayikhweze nxa sebona amapolisi so yikuba ngento umkhuhlane lowo umemetheke njalo futhi abantu abaningi vele abageza izandla okunye futhi kumqoka emalokishini ukuthi akulamanzi abantu bayageza ngaphi izandla lama-santers ayadura
kunje i-COVID-19 isibulele abantu abangamakhulu edlula amane i-418 lokhu leli gcikwane laqhamuka elizweni jikelele asebesinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye 11,813 ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubakhabile masuku
abafundi ababhala imihloliso yika O level A level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa iCovid-19 level 4 lockdown izolo ubathabele masuku siba lolu daba njalo
abafundi ababhala imihloliso ye-O level kanye le-A level bahlangene lobunzima bokuphuza ezikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo okwenziwa ngabezomvikela kulandela imizamo efakwe nguhulumende yokuqinisa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eze-lockdown. Ngalokho, uNkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi ngabe limihloliso ike yamiswa.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso sokumele belindele labo abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa umntwana uyaphuza kumhloliso yakhe umntwana ufika futhi esephambaniseke kakhulu because ngoba konke lokhu kuyanjani umntwana kuyamhlukumeza emqondweni wakhe kuyamu-affecta civilly nxa efika ku-examination umntwana ephuzile le micabango yangikhona ayisabuyi ngendlela eqondileyo kuthi ngabe vele lokho kwemhloliso kuyama ukulokhu uphazamisa abantwana endleleni zikhulu 1 bahlukumezeka 2 abantwana kuyaba-exposa futhi laku-COVID-19 le simemetheke kakhulu
omunye wabafundi obesiyabhala imihloliso unkosazana Natasha Sibanda uthi uphuzile ukufika esikolo
ngesikhathi ngisiya esikolweni siyokubala udumo lugcine lusiwa ngama-roadblocks endaba ye-lockdown abantu bebegcwele so vele amapholisa bengazwakali isitori sami vele kuthetha isikhathi esokuthi esizwisise noma dinko i-uniform angingazube belokhu besithi sinye abantu belokhu iproblem yokuthi abantu abaningi belokhu bebele isitori so bekunzima ukuthi njani esami isitori laso besizwisise so sithe sidlulapo isikhathi esidlule ngaso ama-roadblocks ngafika ngafika eklasini vele isikhathi sesingasekho sokuthi ngibhale njalo ngiphuzele ukufika eklasini
imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe-primary and secondary education umnumzana Thongana Ndoro yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa utshele iphephandaba le-newsday ukuthi leli liphutha elikhulu njalo lusizo olukhulu ethi njalo abafundi abaphanjaniswe yilokhu bavunyelwe ukuthi babhale imihloliso yabo uthe njalo ababalisi labafundi kumele bavunyelwe ukudlula besiya ezikolo bengavinjelwanga ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abamsebenzi wokujabulisa uZulu u-Arnold Kamchariwa odume ngelokuthi DJ Fantan utefatswa kadzimwe owazakala ngelithi Levels lothi nashe Chanachimwe odume ngelokuthi Dama namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokuqoqa umcimbi kuzavuka kungumnyaka omutsha emzini wembare Besephula izikondiso zokuvimba ukumemetheka kweCOVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantsi umutshutshithi Gwiriro ogoza abathathu laba uthi bavumile icala labo lokwephula izikondiso zeCOVID-19 lockdown curfew ezithi abantu kumele bahlale ezindlini zabo phakathi kwehola lika 10 PM usiya ku-6 AM njalo bengabuthani bebaningi kangako beminyezelene ukuze balondoleze iziqondiso zokungadonselani duzane laduzane i-social distancing. Lokhu kuthabise abanye abantu abathi isinqumo sokubopha abathathu laba siza kwenza bathikaze abalokhu besephula iziqondiso ze-lockdown. Umnumzana Bongani Gwesela isakhamuzi se-Warren Park eHarare uthi isigwebo lesi siqondile.
Ukubotshwa kwalaba bantu abahleke ukulandela umthetho we-COVID-19 ngibona ngani kuhle kwaba ngumzekeliso wokutshengisa ukuthi amapolisa ethu asebenza. Ngoba akula umuntu omele ethathe umthetho ewufake ngaphansi kwezandla zakhe. Wonke umuntu umele elandele i-corona ngoba lowo mkhuhlane ukhona.
Lokhu kusekele kumnumzana Takuzwa Makamba isakhamuzi seHarare.
Ukubotshwa kwafantana ku-right sibili kodwa bengicabanga ukuthi uhulumende naye kodwa nxa efuna ukuthi yenze into leyo befike akudingi lezinye indawo okunjengakumashwele kwakulabantu futhi. Kubobulawayo ngale zizathiwa kuba hasfield kwakulabantu so sicela ukuthi uhulumende laye kuzame ukuthi ngabantu bona laba babesenza into zinalezi ukuthi uhambelane kuhle ngoba sinike sikhombele ufantani yethu.
Kodwa esinye sakhamuzi umnumzana Masha Ubhwanya usole kakhulu ukuthi ezizwa kwabathathu laba esithi kakudingeki.
Ukuboshwa kukafantani no-Levels kutshengisa ukuthi there is selective justice when it comes to breaching ama-COVID regulations ngoba kulezinye indawo ezazilabantu ezinjengomashwele. Abantu abangikhona babotshwanga. There are a lot of places around Harare kwakulabantu but we are not hearing ukuthi abantu ababotshiwe. So asikwazi ukuthi abantu ababotshwayo ngabantu abembari okulabantu abasolayo khona abanye indawo lezi bakuza abantu kwaye bengabotshwa kwaye kungabili ukuthi bayabotshwa bona.
Abathathu laba baqoxe umcimbi owaba labantu abaningi kakhulu endaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Chillspot emzini wembare lapho okwakuya khona abantu abaningi bengalandeli iziqondiso ze-lockdown. Abaningi babengalandeli iziqondiso ze-lockdown ezinjengokungaminyezelani i-social distancing lokugqoka amamaski ngalesi sikhathi leli gciwane lisidla ubhedu. UZulu uba ngumsindi omkhulu eloba ezinkundlani zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela ku-Twitter okwenze ukuba abathathu laba bagcine bebotshwa. Abathathu laba bebemele ligqwetha labo umnumzana Dumfani Mthombeni ukuthi umtshutshisi ubengungumnumzana Michael Reza. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uselaye abathengisa amafutha ezimota ukubana bakhweze intengo okulinyathelo elikhangelelwe ukubangela ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. Ngesikhathi iningi likhala ngobuyanga obubangelwa yikuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus. Ilitha linye lamafutha epetulu ebeliyidola lamasenti alishumi lathoba munemunye $1.19 seliye kudola linye lamasenti angamashumi amabili lanye $1.21 kuthi ele-diesel ilitha linye likhuphuke livela kudola lamasenti edlula alishumi $1.19 laya kudola lamasenti edlula amashumi amabili $1.23. uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba kuchera othi ukukhuphulwa kwentengo yamafutha lokhu kuzaletha olunye njalo udubo wona abantu bevele bephakathi kwendubo eziningi ezibangelwa yikonakala komnotho welizwe.
Singathi thina i-economy le isebenzisa i-fuel eningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi lapha amandla kagetsi akula eneleyo. So abantu abeku-manufacturing, abaku-transport industry, ama-mobile network operators bayefuna i-fuel ukuthi barane ama-generator lokuthi ba-transporte izinto from point A to point B. Ukukhwela lokho okwentengo ye-fuel siyakwazi ukuthi kunyanga elandelayo kumbe ezimpili ezilandelayo intengo ziyabe sezi lethwa kuma consumers kumbe kubathengi ngoba intengo yezinto ezinjenge sinkwa ezinjenge transport even ama into enjenge airtime kumbe idata uzakhwela ngoba ama companies ayabe sithi wona intengo ye-fuel isikhwelile so thina sokumele singezelele intengo yama-products ethu. So ngibona njengani ukukhwela lokhu okwentengo yefuel uzaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi abantu abanengikhathesi kabasebenzi baku-lockdown.
Manje ngokubona kwakho ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uhambe njani ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Lapha eZimbabwe uhulumende wabona ukuthi engenza imali eningi kakhulu esebenzisa fuel. So kulama taxes kumbe imithelo eminingi kakhulu ku fuel. I-carbon tax lokunye okungama tax okungathola lutho okumele kungabi khona. So njengoba intengo isikhwela kathesi ku international market, ama taxes lawana aya bonakala njalo esenza ukuthi intengo ikhwele.
Umnumzana Masimba kuchera yingcwethi ecubungula ezomnotho limuzwe lapho ikhuluma icingweni lwe-Studio 7 eseHarare. Idale le-Congress lakwele Melika likhangelele ukubana namhla lizabala amavoti awe-Electoral College aveza ukubana umnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats unqobe umongameli Donald Trump ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngolwezi lwanyakenye. UTrump ufuna ukuvimba impumela yokhetho lolo esithi waqilwa nguBiden lebandla eliphikisayo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abasekela uTrump abagoqela uSenator George Hawley, uSenator Ted Cruz labanye bathi bazavimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Arizona lezinye indawo abathi ukhetho waluphutshwa ngemfanelo. Bakhona njalo abaku-House of Representatives abathi bazakwenza okufanayo. Kukhangelelwe ukuthi amalunga eSenate lawe-House of Representatives bazahlafuna udaba lolu okwesikhathi eside. Umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence abesesethula impumelo yokhetho lolu nxa sokukhulunywe kwaphela. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. UTrump uthi waqilwa kukhetho lolu. Akula bufakazi obuveza lokhu. Abanye abalandeli bakhe bayatshengisela eWashington DC lezinye indawo besithi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho eWisconsin, Pennsylvania, Georgia leMichigan owanqoba khona uBiden. Olandela ukhetho lolu umfundisi Rafael Mthombeni uthi akuyindawo okwenziwa libandla lama-Republicans.
Ubhongo udlalisa isikhathi sokuthi ubhongo udebate wakukhulunywe kukhulunywe kuphindwaphindwe izinto ezivele zisaziwa. Engikubonayo ukuthi ukhetho lwenziwa, ukhetho lophumelela, ukhetho selophumelela, ama-states wonke afake izidindo zawo ukuthi ukhetho luhambe kuhle, luphumelele kuhle. Laba nje labo kufanele ukuthi bafake isidindo sabo ukwenzela ukuthi kufike ilanga lika 20 leli esilikhangeleyo, 20 January, lapho umongameli omtsha ezathatha isithupha sakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini uthi uTrump labanye bakhe bazama ukweba ukhetho,
bazama ukulwisana nentando zabantu, indlela abantu abavote ngayo. Siyananzelela ukuthi i-Electoral College ithe ukuhlangene kwayo yavota yapha uBiden amavota adlula i-306, uTrump waphiwa i-232. UBiden yena ubefisa ukuthola amavoti angu-270, so udlulile lawo mavoti kakhulu. Kuyakhanya ukuthi abantu njalo le-Electoral College bahloniphile uvota wabantu bapha President-elect uBiden lo-Vice President-elect uKamala Harris ukuthi kube yibo abazafakwa esikhundleni ngo-January 20.
Omunye njalo olandela ukhetho lolu umnumzana Bilif Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi okwenzakala eMelika kululaza ilizwe leli kwezombusazwe.
Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele i-America njengaye njenge champion kweze democracy. ibisibonelo iAmerica lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonoko kade sebezehlisile kakuba ehlisile izinga labo abaphansi kakhulu
kusenjalo abakubandla lamademokrats abancintisa eGeorgia kukhetho oluphindwayo olwamalunga edale leSenate umfundisi Rafael Warnock lomnumzana John Ossoff bakhangelwe ukuthi bazanqoba unkosazana Kelly Loeffler lomnumzana David Perdue akade bemele isabelo lesi ibandla lamademokrats lizagokela idale leSenate kungenzakala lokhu ngimele iStudio 7 saseMaryland ngoGibbs Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi utshaya phansi ngentonga ethi izizalwane zeZimbabwe ezingelancwadi ezaneleyo ngeke zivunyelwe ukungena elizweni kungelani lokuthi kulezi nkulungwane ezilamalanga zilokhu zizama ukungena emngcweleni weBite Bridge. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Motsoaledi utshela abezindaba ukuthi okunye okubangela indwendwe ezinde emngcelweni weBitbridge yikuthi kulabaningi abazama kungena bengelawo wonke amaphepha afunekayo.
Anybody wishing to visit South Africa must use the official gates of entry.
Noma sekutheni akekho ozavunyelwa ukungena kwele South Africa engelazo zonke incwadi esizifunayo.
Only travelers with valid PCR tests are allowed into the country.
Uthi labo abatholakala bethola amaphepha e-COVID-19 awamanga bahle baphendulwe emuva ama-passport abo ahle agcotshwe ukuthi abasafuneki kwele South Africa. Emngceleni uthi amasotha aqale izolo ukusebenzisa i-helicopter lezikepe ukuba neqiniso lokuthi akekho ongena kwela mvumo. Labo-ke abafika emngceleni bengelazo incwadi esikhombisa ukuthi abalawo umkhuhlane we-coronavirus bayahlolwa njalo nxa bele mali yokuzibhatalela. Ongelayo uyaphenduka. Labo abatholakala belalo umkhuhlane uthi babuyiselwa emuva ngoba iSouth Africa layo ithwele nzima ngenani eliphezulu labantu bayo ababanjwe ilo mkhuhlane. Loba nje siphatha amandla zongcele kucelele eZimbabwe sizisebenze gadalala ukudinda amapasipoti alabo abalelungelo lokungena kwele South Africa. Umnumzana Zenzo Nkomo ofike emngceleni ngomvulo ubelokhu engakangeni lalamhlanje. Unkomo othe Zimbabwe bahambe ngenyawo badindisa amapassport kodwa imota zabo zilokhu semzileni emide okwamagama kucele leZimbabwe.
Abantu bonke laba bekukhuka kulama toilet akula manzi. Amanzi yakuthenga oyi 500 ml nge 10 rand. Yabona kubuhlungu kakhulu. We don't have leaders who can talk to their counterparts. Ngoba uzasitentshelwe ezimsayidi ufike futhi e-SASID wenzeni. Uhlale ilanga lesisa akula ma toilets and it's already causing the spread of the pandemic.
Omunye njalo weZimbabwe okhethe kwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sitshela uthi ugcine sebuyela kobulawayo ngemva kokubona ukuthi uzazicine sebanjwa yi-coronavirus elokhu ezama ukungena kwele South Africa.
2 days ukukure you depend on buying amanzi. I-toilet uphuma ungena iganga. Kwesinye isikhathi it's not worth it. Kuyabe kubuhlungu kakhulu. Ama-COVID certificate iyabe isi-expire uku-queue. Abantu ade beku-queue izolo sisonke anje. Lalamuhla abakaphumi and I can tell you ukuthi ama-COVID certificate abo ase-expire. Nxa singalandela umthetho akusamelanga bachaphe sokumele babuyele be-applya futhi another COVID certificate.
Isiphathamandla sezaphu kwele South Africa umnumzana Future Msebele uthi okwenzakala emngceleni kufanele uyithelele amanhloni iZimbabwe.
Okwenzakala eborder kuyadanisa kakhulu. Lokhu kukhomba ukuthi umnotho welizwe ufile njalo lobukhokheli bezanu lohulumende abalandaba lokwenzakalayo. Sesibonile ama-ministers eSouth Africa efika eborder ezama ukuthola indlela abangasiza ngayo. Kodwa bakithi bathule bahlezi le eHarare. Singuzapho sithi umongameli umnanaka akasuke kuholiday abuye eBitbridge border azozibonela i-crisis ekhona.
lobanje lolu daba luthinta kakhulu izizalwane zeZimbabwe. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ibilokhu ingakaphenduli imibuzo yokuthi ithini ngokwenzakalayo njalo ihlela ukuthatha manyathelo bani ngalokho. Melisuto 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo. Kweze midlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders seliqalile amalungiselelo okudinga inkokeli entsha. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe liqembu leHighlanders uthi labo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umgcini sihlalo weqembu unobhala jikelele kanye lelunga lekomithi kumele babe sebephosele amaphepha abo kungakedluli mhla zingama-23 kunyanga kaZibandlela. Omunye walaba sebesazakala obabazancintisa ngubheka Sibanda, yena ufuna isikhundla sokuba lilunga lekomithi.
Mina ngingubheka Sibanda, ijaha leflabusi kwesifasa kokodlwayo omnyama. So mina lapha ngikhangelele ukuncedisa timu yami njoba vele kathi njari ukuthi ngincethe lapha lapha yana ngikhashana but okwakathi singijikela ngingisondeze eduze sibonisana lama madoda awe executive engiwatshayela isaluti ngomsebenzi abawenzileyo. Itimu ngeyethu, itimu ngeyenu balaleli. Mina ke kakhulu ngikhangelela ukuthi sikhanye sincedisane kakhulu kudivision 1 eyi-backbone yetimu. Maningi ama-players njeasuke kudivision 1 eyiyo esikhanye ukuthi singakubambisana ngayo sincedisane ngayo, asisena kuthenga ama-players asuka kwezinye indawo.
Omunye njalo osephumele egcekeni ukuba uyasifuna isikhundla sokuba lilunga lekomiti ngumgcini Mafu. Umgcini sihlalo weqembu Kenneth Mhlophe yena ubikwa ezancintisana loJohn Fat Sibanda, ikanti uMorgan Dube yena ubikwa ezancintisa ukuba akhethwe ukuba unobhala jikelele. Ophethe isikhundla sikanobhala jikelele okakathese ngu-Israel Moyo, yena osaselelungelo lokuncintisa njalo nxa ethanda. Ezinye iinkokheli zeqembu leHighlanders ezibalisa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Ngwenya kanye lomphathingcebo uDonald Ndebele bona basasalelwe ngumnyaka belokhu besezikhundleni. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kuqembu leHighlanders luhlelwe ukuba luqhutshwe mhla ziyisikhombisa kunyanga kaNhlolanja ngemva kokuba iqembu lelise liqhube umhlangano walo uqhutshwa minyaka yonke i-annual general meeting ngesilungu mhla zingama-23 lanye kunyanga kaZibandlela. Insinda baphendule ebhekane neqembu leHighlanders ukuba bazayithola yini imvumo yokuba baqhube lowo mhlangano njengoba ukubuthana kwabantu lokuqhutshwa kwezemidlalo okungavunyelwa elizweni kulezi nsuku kungoba inani labantu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 liyala lilokhu likhuphuka. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale bele gciwane leli izolo kuphela. Abafundi ababhala imihloliso ka-A-level O-level bahlangane lobunzima ngokuphuza isikolo kungenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Labo msebenzi wokujabulisa uzulu wabathathu abaqoqe umcimbi wemzini wasembare yaHarare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Silugeza-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesikhathi sesithebemane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.